sokuyisika disendaba ku VOA indebele. Amachono zihlobo selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza kuse Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 4 kuNhlangula 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
i-demonstration efuna ukulontshwa yi-MTC kungani kayikho practical, akula njongo ebambekayo esingathi mhlawumbe esingayenzela, and I think i-timing yangkhona ngani i-wrong, because so far i-national mood is not ready for something like that.
Ingcwethi wezombusazwe zithi ukutshengisela okufuna ukwenziwa ngabomanyano we-MDC Alliance kusasa akusoze kulethe inguquko abayifunayo emthethweni oqondisa ukhetho.
Labo osobhizinisi abase-Britain bayazivela ukuthi eZimbabwe kuvela amathuba amaningi, kodwa ndibazokhangela ndibone ukuthi umuma wakhona okhetho ungayenza yini ukuthi kube nendlela yokuba le business. Ngibona ngathi into enhle kakhulu.
Iqula labo somabhizinisi elivela eBrithani lihlangene lomongameli Emmerson Mnangagwa lamhla emini emahofisini akhe eHarare. Namhlanje sisungula indaba eziphathelane lokuhlaziya indlela ukhetho oluhlelwe ngayo lonyaka nokudingeka kwaziwe yilabo ababhalisele ukuvota ezigabeni ezishiyeneyo zelizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ingcwethi kwezombusazwe zithi ukutshengisela okufuna ukwenziwa ngabomanyano we-MDC Alliance kusasa kulakho kungalethi inguquko kuzifiso zabo zokuthi ukhetho lenziwe ngemva kokulungisiswa kwemigoqo emithethweni yokhetho abathi ilakho ukubavimba ukuvota bekhululekile. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abomanyano we-MDC Alliance bakhangelelwe ukungena ezitaladeni zedolobheni leHarare kusasa bekhonona ngeminye imigoqo ebalisela ukungaphiwa ugwalo lwamabizo abanelungelo lokuvota, i-voters roll, ukungenela kwamebutho kwezokhetho lokungaphiwa isikhathi emsakazweni kahulumende. Kodwa ingcitshi zithi isikhathi sesidliwe ngumangoyi kwi-MDC Alliance ngoba yavele yaphuza ukuba ngumsindo ilanga lokuvota elamhlaka 30 Ntulikazi lingakaphawulwa. Enye yalezi ngcitshi ngumnumzana Sipho Mdube.
Akula ngqondo lokho okwenziwa yi-MDC, sisayisa ukukhuluma sesikuphinda njalo. Akuncedi ukuthi betshengisile khona sokusele less than 60 days ukuthi ukhetho lube khona.
Lokhu kusekelwe ngusifica mfundo wekolishi le-University of Zimbabwe yena othe imithetho esikhona yiyo ezasetshenziswa ukhetho, kungakho i-MDC kumele izilungiselele ukuthi izasebenza njani ngali mthetho, hathi ukuhlaba umkhosi isikhathi sesiphelile kanje.
I-demonstration efuna ukulontshwa yi-MDC kungani kayikho practical, akula njongo ebambekayo esingathi mhlawumbe esingayenzela, and I think i-timing yangkhona ngani i-wrong, because so far initially no mood, not ready for something like that.
Kodwa ekhuluma lentatha lezindaba emini umnumzana Amos Chibaya obona ngokuqoqa komsebenzi ku-MDCT ekhokelwa umnumzana Nelson Chamisa uthi kunengi okungazisekiyo osekusenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa nekomishini ebona ngezokhetho i-ZEC ngaphambilini kokhetho, ethi uZulu akafuni ukuphinda ukutshontshelwa ukhetho njengalokho abavame ukukwenza abezanu eminyakeni edlule. Njalo uMnangagwa usesazi ukuthi angekela ukuzigeza ukhetho lolu, uzakhitshwa nabantu njengomgabe.
Tomorrow we are holding a free and fair election peace march in Harare.
Enye ingcitshi yezombusazwe umnumzana Mlungi Sidube uthe kuyadingakala ukuthi imithetho yekhetho lokuqondiswa kwalo ngabe izekhi kulungisiswe njalo, kuqakathekile ukuthi kwenziwe kungakayiwa kukhetho.
ama demands ayenziwe izimeli ze alliance amayelana nama reforms kuyadingakala ukuthi kube lama reforms ezinye izinto abazikhulumileyo ezinjengeze audit ethi voters roll into eziqakathekileyo kakhulu ukuthi ziyenziwe.
Osakhulayo unkosikazi Thandwe Inkosi Ncube uthe kuqakathekile ukuthi uhulumende wezanu PF ayaphikizwe njengoba esejayele ukuthi akutshoyo akuphikiswa, njalo kumele uhulumende abekwazi ukuthi abantu abajabuliswa indlela amalungiselo ekhetho aqhushwa ngayo izekhi.
Imatch emele yenziwe kusasa i-MTC Alliance izalomphumela omkhulu kakhulu. Sesikhangelele ukuthi izanu ijwayele ukuthi yona ayiphikiswa ekukhulumileyo, yikho lokhu ukuphuma kwethu ngobuningi bethu kulomphumela phakathi kwangkhona kuyabenza ukuthi bethuke ukuthi sesimile ukukhuluma. Sathi nxa sikhuluma sizakhuluma njalo siphinde senze konokho esikufunayo ukukwenza. Nxa ingasalalelanga yikho lokhu, kodwa babe bekwazi ukuthi sikuhambile njalo basibonile and bayakwazi ukuthi kuyini exactly okufunekwa ngabantu.
Ilunga lezanu PF osakhulayo uMnumzana Thembani Sibanda uthe ibandla le-MDC Alliance lilelungelo ukutshengisela ngokuthula njengezalwane zeZimbabwe osembusweni omutsha okwaMnangagwa ukuze bazise uhulumende izikhalazo zabo. Yikho bengavinjwanga
engibona kuright ukuthi nxa bengamatsha bematshe bethula kusweze kube le problem. Ngithandazela ukuthi maybe bematshe kube le peace. Sebengakwenza nxa befuna ukuzimatshela antshi le sekuyi-new era, sekuyi-free Zimbabwe. As long kungasweze kube lama clashes phakathi kwama-youth lawo, but nxa befuna ukumatsha bengazimatshela bekhulume konke abakufunayo yabo.
Abomanyana we-MDC Alliance sebelesikhathi bekhonona ngamalungiselo ekhetho lwalonyaka izekhi kanye lohulumende wezanu PF. Ngamaviki edluleyo uMnumzana Thembani lo mgcini sihlalo webandla le-MDCT uMnumzana Morgan Komish batshele intatheli zindaba ukuthi iZimbabwe ayisoze ibe lokhetho, imithetho yokhetho lamalungiselo ekhetho engenziwanga ngendlela njalo okusemthethweni. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngiGibson Bebe.
Ngokusenjalo, kumnyaka edluleyo ibandla le-MDCT lisakhokhelwa ngumuyi uMnumzana Morgan Tsvangirai lalizama ukubiza abantu ukuthi bayitshengisela, kodwa kuhambe abalutshana kakhulu. Ingcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Zenzele Ndebele utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi kusasa kuza kuba lithuba lokuthi uMnumzana Chamisa atshengisele ukuthi uyenelisa na ukukhokhela abantu bemlalele.
I think for iminyaka eminingi MTC ayizama ukwenza ama-demonstrations esehluleka. So angela sure ukuthi ongayenza ukuthi kusasa ibe labantu abaningi kungaba yini, ngoba abajayele nje ukuthi kungabi labantu abaningi. I don't remember i-demonstration MTC eyagcwala abantu. So mbona ngani bangayekela ukunanzelela nje baza balabantu abalihlekana nje bese kukhanya nje izani lisho ukusebenzisa ukuthi ivele MTC ayila support you know abantu abayikhulumayo, into abayikhulumayo vele ayisebenzi, ngoba I think i-demonstration laba la i-cause kalayo i-genuine. There is need for ama reforms isikakhulu sisiya ku-election lapha, but mbona ngani i-demonstration yakhona iyenziwe ngesiphangephange engicabangela ukuthi bangagcina nje besiba labantu ababili abathathu kumbe ihlekana labantu nje ungasoze kube le-impact.
Sizwe labasakhulayo bebandla lezanu PF labo besithi bazangena izitaladeni. Ubona njani lokhu nxa kungayenzakala? Akusoze kube lo dlakela na?
Definitely dlakela luzaba khona, ngoba abantu abasakhulayo bangahlangana ezitridini bengabantu atshiyeneyo bazahozana begcine besilwa. But kutshengisela I think i-desperation esayidini yezanu PF futhi izanu yesaba ukuthi mhlawumbe abantu abazabaningi bebesezitridini bedemonstrate, ugcine mhlawumbe abakwamanye amazwe ama-observers ebona ngani into ye-election ne-reform leyo ilushupho. So izanda izama ukuthi nje ifaka abaye abantu bethi khona whilist kunabantu abademonstrateayo abaningi bathi khona kokwenzakalayo akuko-right. So i-tactics zezanu lezi I think bavele bazijwayele zingicabangisa kakhulu ngama-80s usacabanga ukuthi kwakulama-youth ezanu aye-operata labo ku-ground ukuthi labo kwakuhamba khona amasosha amayouth ezane ihambe demonstrate cha abantu. That's the same tactic izane sisebenzisa. Ngibona ngani mina ukushuphe nalo yenzane kathesi ukuthi icontrola kakhulu imilitary and uzabona ukuthi ama strategies akhona ngama strategies emilitary ama strategies abo 78 79 80 ngesikhathi seground, you know, it's so scary sometimes. Ungacabanga ungananzelela indlela izane ekwenza ngayo umdlalo ukuthi zani kakhulu ayila support.
Umnumzana Senzele Ndebele ingcwethi ecobungula izombusazwe bekhuluma icingweni e-Studio 7 ekobulawayo.
Yebo, 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 mswakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook bukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook bukhathi lethu ele VOA Ndebele.
Ikula labo somabhizimusi elivela eBhilithane lihlangene lomongameli Emmerson Mnangagwa lamuhla emini emahofisini akhe eHarare ngesikhathi uhulumende esithi uqinisa imizamo yokuhuga amakampani akwamanye amazwe ukuthi azosungula amabhizimusi eZimbabwe. Ikula leli ligoqela abakumabhizimusi okwenjiwa kwamatshe aligugu, amandla egetsi, ezokulima kanye leziphathelane lemali. Ngaphambilini kwalumbuthano, iqula lenhlanganiso yomanyano we-Commonwealth Membership Assessment Mission lihlangene lomphathintambo obona ngobudlelwano lamanye amazwe kanye lezokuthengiselana umnumzana Sifosiso Moyo licubungula udaba lokuthi eleZimbabwe lingabe selilungele na ukubuyela kulomanyano. Lokho kulandela ukuphatheka kwamnumzana Moyo emhlanganweni we-Commonwealth eBhilithane ngenyanga ezedluleyo kanye leminye imizamo kahulumende yokukhankasela ukuba lilunga lalomanyano. I-Studio 7 ayilenelisanga ukuxoxisana leziphathamandla zikahulumende ukuzwa ukuthi kuvunyelweni kule mihlangano. Kodwa ngakwelinye icele usenator weMelika umnumzana Chris Coons ubikwa isithi eleZimbabwe alikasungula inhlelo ezimqoka ezingabangela ukuthi kuthiwe ukhetho lukhululekile. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Ye, sibili akukawathekele ukuzingela. Nxa kudingwa ukuthi ube lobudlelwano obuhle phakathi kweZimbabwe leBritain, labo osobhizinisi abaseBritain bayazivela ukuthi eZimbabwe kula mathuba amaningi, kodwa nje bazokhangela nje ubona ukuthi umuma wakhona okhetho ungayenza yini ukuthi kube lendlela yokuba le business. Ngibona ngathi into enhle kakhulu.
Sibonile njalo lequla le-Commonwealth Membership Assessment Mission lalo libuyile ukuzoqhuba umsebenzi wona lwane laseliwuqalisile ukuthi iZimbabwe ibuyele kulumanyana. Ubona lokhu lakho kuphumelela na?
Into enceda kakhulu ngodaba le-Commonwealth ukuthi kule mithetho embalwa eqondane lokuthi ube lilunga le-Commonwealth. Kuzanceda ukuthi uhulumende okubuyayo kumbomutsha abe laye lesifiso kusho ukuthi abe eqondane le mthetho yakhona. Okunye kulezinto eziningi esazilahlekela ama-sports, ama-scholarship, ukuba nilunga le-Commonwealth kuqakathekile. Ngibona ngathi yinto enhle ukuthi beze lapha bazokhuluma la labo Mnangagwa.
Kodwa ngakwelinye icele siyambona usenator weMelika uSenator Coons esithi uhulumende kakaguquli imithetho yokhetho njalo kazihluphi ngokulungisa umnotho welizwe, uphonga ukukhuluma nje kodwa kakukho okubonakalayo akwenzayo. Ungathini ngenyathela le-United States sesiliqathanisa lele-England?
Ngathi nje ukuza ukuthi beyenza bezezivele amathuba ebhizinisi akusho ukuthi bazakuba le. Ngibona ngathi mina baqonde khona ukuthi babone ukuthi ukhetho luzaphuma kanjani. Ama-Americans bona bangathi bakagathekise khonoko kombuso lakho kuzafaka ipressure kuhulumende wethu ukuthi alungisise imithetho eqondane lokhetho. Ukuguqula imithetho yakhona kuqakathekile ngoba ukhetho kufanele luphume kuhle ukuze also business ababe belethe izimali zabo. Into enhle kanye ukuthi baqondane lokufaka ipressure omnangabo.
Lo umnumzana Rejoice Ngwenya incwethi ecubungula ezomnotho welizwe esixoxelayo eseHarare. Kulamuhla sihlaziya ukuthi iZimbabwe isilungele ukhetho na nxa sikhangele osokumele kwenziwe andubana ukhetho luqhutshwe mhlaka 30 kuNtulikazi. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene kuhlelwa. Izakhamizi zesiqintini sebulilima zikhala ngokuthi zihamba amakhilomitha edlula amachumi amathathu zisiya ekilinika yendiweni ukuyadinga usizo lokwelatshwa. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abantu bebunilima ezansi emandebeleni bakhala ngodubo lokuhamba imango emide besiyadinga uncedo lokwelatshwa ezibhedlela okuludubo lwabanenyi abahlala emaphandleni. Unkosikazi Sikhangele Ndlovu isakhamuzi salumango uthi bahamba umango omude ngempela ukuthi bafinyelele ekliniki yakondiweni. Isikhathi esinenyi bancedwa ngabalolwazi lokwelapha abahlala duzane labo.
Esibhedlela siyahamba umango omude, usizo siyaluthola, kodwa inkinga yokuthi sihambe umango omude kakhulu. Njalo abasincedisayo ngalaba be-health esihlezi labo esigabeni sihamba 15 kilometers.
Unkosikazi Doris Changule uvumelane lonkosikazi Ndlovu ethi bahamba umango omude.
Esibhedlela ungakhulumi mntanami. Esibhedlela sihamba umango omude ukuthi angikwazi ama-kilometers nje siyendiweni khonale, kodwa basamukela kade basiphatha kade esibhedlela. Inkinga nje umango omude.
Umnumzana Edward Magutshwa weKandana Village uthi uhamba umango omude loba nje kunganeno kulabanye abahamba odlula owakhe.
7 kilometers kwekhansini kosikhathini ngapha kuyi-10 kilometers. Udubo lwami ukuthi ivillage yekandana wona ngokwayo ilemizi eyi-150 kodwa elomgodi oyi-1 futhi umgodi lowo obukha amanzi asazekileyo ngowesikolo. Izakhamuzi kazila mgodi, idamu kazila. So uhlelo lolu sikhangelele ukuthi engingeza ungasiphathisa ngokungamadamu lokhu okuncane lokho.
Unkosikazi Louisa Ncube weGwambe uthi bahamba emahlathini ngakho-ke bakhangelele ukuzakhela iklinika njengezakhamizi.
Hayi, isibhedlela ke lapho luhlupho sibili ngoba isibhedlela sikatshana, sikhethana ebusuku ngakhulelwa ngumntwana sikuhamba emahlathini. Besikhangelela ukuthi ngabe yahamba kude kuyena le ikliniki ekhona nxa ingaphumelela, hayi sibona ungathi sesingaphila kahle.
Zonke izakhamizi zebulilima zikhala ngodubo olufanayo lokuhamba umango omude besiya esibhedlela. Unkosikazi Sinanzeni Ndlovu uthi abantu bayaphatheka bagule baze basile behleli emakhaya.
Lapha kuyafana amanzi lezempila kahle, isibhedlela sethu sisebenzisayo kukondiweni kuwa-21 30 kilometers lapho kuya khona ngenyawo. Abantu bayaphatheka, umuntu agula zasile ehlezi ekhaya seloko kuhamba.
Izakhamizi zebulilima ziphila nzima ngemva kokuhamba umango omude isikhathi esinengi esibhedlela, bathola kungela mithi bacine bezithengela. Eminyakeni emithathu edluleyo umphathintambo wezempilakahle wathembisa ukwakhela abantu abahlala emaphandleni amakilinika phakathi kwamakhilomitha amahlanu, kodwa izakhamizi lokhe zilindile. Ngaphandle kokuhamba umango omude njalo abongi labodokotela bayasilela emakilinika amaningi emakhaya. Abaphatheke kakhulu badluliselwa ezibhedlela ezikobulawayo ngenxa yesimo esiphansi kwezempilakahle emaphandleni. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Sekusele inyanga ezingaphansi kwezimbili ukuthi isizalwane seZimbabwe sibe lokhetho lokudinga umongameli welizwe, amalunga edale lephalamende, amasenator kanye lamakhansela langalinye. Ndawo inye njalo sikhathi sinye uBenedict Nhlapo uhlaziya indlela lolu khetho oluhlelwe ngayo lokudingeka ukuthi kwaziwe yilabo ababhalisele ukuvota.
Ngokutsho kwesisekelo sombuso esitsha, ukhetho kumele luqhutshwe iminyaka emihlanu yedale lephalamende ekhona engakapheli. Njengoba ke leminyaka edale lephalamende likhona iphela mhla ka-21 Ncwabakazi 2018, kukhangelelwa ukuthi ukhetho lube khona ungakadluli lelanga. Abaza kwenelisa ukuvota ekhethweni lwalonyaka ngababhalisele ukuvota, kanti umuntu kuzafuze avotele endaweni yakhe voting station esewadini iward yakhe njalo endaweni yakhe ngokuvota i-constituency. Isibonelo ngesokuthi ohlala kuward 15 eluveve njalo ebhalise khona uzavotela eluveve primary ephansi kweward 15 yekhansili yedolobho lakobulawayo phansi kweconstituency yeluveve. Kulamabandla edlula ikhulu abhalisele ukuncintisa ukhetho lwalonyaka. Osekucacayo ukuthi ibandla leZanu PF lomanyano we-MDC Alliance wecele elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa yiwo amabandla abonakala ehamba phambili. Amanye okukhanya ezabonakala kakhulu kulolu khetho ngumanyano we-MDC okhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe, umanyano we-Rainbow Alliance okhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru, i-Coalition of Democrats laleli elihlubuke kuZanu PF ele-National Patriotic Front. Njengoba ke lolu kulukhetho oluhlanganisa bonke abavotelwayo, ovotayo uzafanele esiyangena ebhokisini lokuvota esesazi ukuthi esikhundleni sikamongameli welizwe ufuna ukuvotela ubani, umelwe edale lephalamende amfunayo ngubani, usenator amkhethayo nguphi, kanye lokuthi uthande bani kumakhansela. Loba nje emaningi amabandla azancintisa kusikhundla sikamongameli, ingcitshi zithi umjaho omkhulu uzaba phakathi komkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ngoleminyaka engamachumi amane 40 yokuzalwa, lo mkhokheli webandla leZanu PF umnumzana Emerson Mnangagwa ngoleminyaka engamachumi ayisikhombisa lanhlanu yokuzalwa 75. Ekhethweni lukamongameli zingaba nguthiki lobhanqa kumbe onqobileyo ehluleke ukwedlula isilinganiso sengxenye yamavoti ekhulwini 50% levoti elilodwa 1 vote luzaqhutshwa kabutsha ukhetho lukamongameli kuzokutholakale onqobe kwacaca. Umbhali ingcitshi kwezombusazwe njalo nginobhalo webandla le-United Democracy Movement omnumzana Andrew Nyathi uthi esikhundleni sikamongameli akufuzanga abantu bavotele umuntu ngoba ehlakaniphe kakhulu loba ekhanya elamadlabuzane.
Umuntu oqakathekileyo nguwe wena ovotayo, kumele ube kwazi ukuthi ufunani wena. Ubususithi ke right, njengoba mina ngifuna into engaka, kutsho ukuthi ke usibanyabanyana ngomunye umuntu engamfaka lapho ukuthi ngimvotele angisebenzele, ngoba ngeke ngamuzwa ekhuluma ngento le ngiyifunayo.
Ziphose zifike amakhulu amathathu 270 izikhundla ezakhethelwa abantu edale lephalamende. Phakathi kwazo ezedlula amakhulu amabili 210 ngezabameli bedale lephalamende abazavotelwa ngelanga lokhetho, bese kusithi ezeleyo ezingamachuma esithupha 60 zigcinelwe amalungu edale lephalamende awesifazane, kodwa amabandla azakwabelana lezi zikhundla kusiya ngokuthi ibandla lithola amavoti amaningi kangakanani ekhethweni. Intatha zindaba eZimbabwe umxolisi Sinqube uthi kuqakathekile ukuthi abantu babheke amaphutha abesenziwa umelwe edale lephalamende abebemkhethile ukuze bangenzi iphutha elifanayo lalonyaka.
OMP esesibe labo ngabantu labana abangena ngoba befuna imali, ngoba befuna izimota ezithile kuhulumende, hayi abantu abathunywe ngabantu, ngoba kukalutshwana ukuthi uthole uMP ehlangane labantu phakathi kwesikhathi thatha izikhalazo zabo kumbe ezobavikela ukuthi lokho abamthume khona kungakuyikupha sekwenzile kumbe yikuphi asesicabanga ukuthi kungenziwa phakathi komphakathi.
Selokhu izimapho yathola uzibuse isiqube ukhetho lukamongameli Ngane, kanti kobe lokho enqoba ngowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe loba nje ngo-2008 kwaba nobufakazi bokuthi owayengumkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai nguye owanqoba kodwa waqilibezelwa. Ukhetho lwabameli bedala lephalamende lona seluqhutshwe kahlanu kanti sikhathi sonke iZANU PF yiyo ebenqoba. Ngenxa ke yokuthi minyaka yonke iZANU PF ibisetheswa umlando wokuqilibezela kulolu khetho, isiphathamandla semandla seZaphu umnumzana Future Msebele uthi abazaqapha ukhetho kuzafanele basebenze gadalala.
Ama-observers kungaba kuhle ukuthi afike 3 months before ama-elections ukuthi babone ukulungiselelo kwama-elections ukuthi kuba njani, abe khona almost all polling stations if possible, abe khona lapho ama-ballot box ahlanganiswa khona lapho kwenza khona i-verification up to ku-announcewa kwama-results.
Njengoba ke kuyiwa kulolu khetho omaqhuzu balo iZANU PF le-MDCT zombili zidabuke phakathi, abasiki bebunda bathi akukacaci lapho okuzawela khona induku loxaxaku. Melestro 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Sezingujikile obhanqa phezu kwengalane yemiklomelo ezimbamgodi zelitshe le-platinum ngemva kokuba iqembu lomdlalo wenguqu ele-ngezi platinum stars linqotshe okwakuqala. Selokhu kuqale imidlalo yalonyaka e-Castle Premier Soccer League. Intatheli zindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba.
Iqembu lengezi platinum leli-FC Platinum alemiklomelo engamashumi amathathu lathoba munambili ngalinye ngemva kwemidlalo elitshumi lanhlanu. Omabili lawa maqembu asenqobe kumidlalo elitshumi lambili, aba ngujikilobhanqa kumidlalo emibili yanqotshwa kumdlalo owodwa. Kodwa iqembu lengezi lihlezi phezulu ngoba lona lihlohle kanenye kulele FC Platinum. Okunye okufanayo yikuba lawa maqembu kumdlalo owodwa anqotshwe kuwo athawele iqembu leBulawayo Chiefs lona elijayele ingezi nge-1 kanya ngesonto, ikanti ngenyanga kaMabasa linqobele FC Platinum nge-2 kanya. Ekhuluma lentatheli zindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo, umqeqetshi weqembu lengezi uTondira Indiraya ukhale ngendlela uNompembe wadlindazi yabambe ngawo lo mdlalo.
So many things which happened which obviously I'm not happy about as a coach.
Kuningi okwenzakale emdlalweni okungathokozisanga. Yebo, siyavuma ukuba uNompembe laye ngumuntu olakho ukwenza amaphutha, kodwa nxa engenza amaphutha amathathu alakho ukuguqula isimo somdlalo kusuka kube lobunzima, ikakhulu emdlalweni onjengalowo lapho ebesikhangelele ukwala silokhu sikhokhela ngemiklomelo emithathu.
Undira ukhale ngokuthi iqembu lakhe lincitshwe umbekwa, kodwa iqembu le-Chiefs lawuphiwa. Kwathi phezu kwalokho iqembu lengezi liqede umdlalo selisilela ngabadlali ababili abatshengiswe ikhasi lombala obomvu ngehlandla lesibili lomdlalo. Kusenjalo iqembu le-Highlanders liyaleli lokhu lisendaweni yesithathu engalaneni ngemva kokutshaya eleHarare City ngomgqibelo, lakhuphula inani lalo lemiklomelo lakumajumi amabili lathoba munemunye. Iqembu le-Triangle yilo eselihlezi endaweni yesine ngemva kokutshaya eleDynamos nge-3 kanya, njalo lilemiklomelo ngamajumi amabili lesithupha. Ngaphansi kwengalane iqembu elijeke amanye amaqembu eleMutare City selilingana ngemiklomelo leqembu lihlezi endaweni yesibili. Nxa usuka ngaphansi kwengalane eleBulawayo City, omabili elemiklomelo elitshumi lanye ngemva kokuba eleMutare litshaye eleCape United nge-2-1. Kwathi eleBulawayo City lehluleke ukuvikela amagoli amathathu, umdlalo waphela selingujikilobhanqa 3-3 leqembu le-Adam. Amanye amaqembu asendaweni yezine zisemsileni wengalane ngabalisa eleShapane Mine elemiklomelo elitshumi lambili, njalo elibhaqabulwe nge-4 kanya ngele-FC Platinum, kanye leleChapungu elemiklomelo elitshumi lantathu njalo elinqotshwe ngeZ-PC Kariba nge-3-2. Kusenjalo iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni wenguqu lona eliselizweni le-South Africa ukuyaphatheka komncintiswano weCOSAFA lidlulele kusigaba se-semifinal ngemva kokunqoba eleBotswana nge-4-1 ngemva kokutshaya kwembekwa emdlalweni we-quarter final odlalwe ngesonto. Ngolwesithathu iqembu leZimbabwe lizadibana neqembu leLesotho lona elinqobe leSwaziland nge-1 kanya, kuthi komunye umdlalo we-semifinal iqembu leZambia lizadlala leMadagascar. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Hayi isikhathi savumi kuba siqhubeke sisonke. Oliver Lelisayo ngusithandekile ngikhona pha Washington DC. Lela wenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenawo muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.